ekhuluma emele abesifazane laba kukhangeleleyo kulabo abadinga ukukhethwa u-Esther Zitha ubaxwayise ukuthi nxa benganqoba bengalibali inhlalakahle yabesifazana.
Mina engibona ukuqakatheke kakhulu kuleyi programu ukubana ngazise ama-youth omnyanga laba abaza kuyasiprezenta yindaba ye-health. Nanzelela ukuthi esikhathini esiningi thina abantwana, ikakhulu abantwana abangamankaza noma sithi ezibhedlela, i-health yethu bayikhangelwa kuqala endaba yokubhadala imali yokubeletha or imali zomtete ezibhedlela.
Oncintisa ezimele eMguza uMthalisi Ncube uthi yena kasoze akhulume ngokujulileyo ikakhulu ngendaba yeGukurawund okuyindaba ebibuzwe ngabanye ukuthi yena uzayithini.
Njengomeli ezimele lodwa edalela ephalamende, ngibona ingani akusiyo ndawo yami engangakuthi ngikhulume ngendaba zeGukurawund. Lami ngabe ngilamanxeba ngoba nginje ngingalilahlekelwa izihlobo eziningi ngesikhathi seGukurawund, kodwa amandla kumbe ngathi ngibona ingani ayisiyo ndaba engingakhuluma ngayo ngizimele ngingedwa. Kodwa-ke ngingakufanele ukuhambe kuye phambili, sizabe sesikhulumisana ngayo indaba leyi ukuthi kuphume iqiniso livele sobala khona indaba leyi kuzafika emaphethelweni.
Ontanga labanye abangene lomhlangano bathi abancintisayo laba bathi kumele baqale bengene ebantwini bazi indingo zabo. Abanye ontanga ngabakhuthaza ukuthi abancintisayo bavelele ezigabeni zakhona, kodwa omele iMDC Alliance eChabalala edalele ephalamende uKunashe Mutshema ukhuthaze bonke ontanga ukuthi labo baphatheni kwezombusazwe khona bezathola amathuba okuma ekhethweni. Abanye babakade besemhlanganweni lo bakhuthaze ontanga ukuthi bakhuthalele ukuthuthukisa izigaba zabo khona amabizo abo lawo ezakhunjulwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.